Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Kweze kuseni mtuwa gazi ngolwesi vili mshaka 17 kunqaba gazi 2021 ikama nguntunga milinku mo nazi ezihamba pambili
ukuqakathekile ukuthi sizigoqe njengabantu sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi.
Uzulu usekhudazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kubhubhane lwe-COVID-19 lanxa nje amanani abantu abahlaselwa yilo mkhuhlane esehla kulezi nsuku.
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisiyibonileyo.
Amabandla aphikisayo anti Zimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela ele Zambia eliqhube ngayo ukhetho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele Afghanistan okuyinto esolwa ngabanye ngemva kokugenqulwa kukahulumende walelo lizwe ngamaTaliban. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu sekhudazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane we-COVID-19 lanxa inani labantu abahlaselwa yilolu bhubhane likhanya lisehla kulezi nsuku. Ingcweti kwezempilakahle zithi ukwehla kwenani leli akutsho ukuthi abantu sokumele bayekethise ngoba lumkhuhlane ulakho ukuvuka njalo ngolaka. Zithi abantu kumele bayehlatshwa ijekiseni evikela lumkhuhlane ngobunengi. Sisiya emoyeni ugatsha lwezempilakahle belulokhe lungakethuli amanani abantu ababulawe yilomkhuhlane kanye labafunyanwe belawo izolo. Sixoxelwa ke wamela isigaba seNkayi South eDale lePhalamende umnumzana Abednego Pepe.
Umkhuhlane onjengeCovid asomkhuhlane ukuthi sithi thina ngoba sizwa abanye bekhuluma besithi sokunganeno kumbe usunganeno bese sithi thina kutsho ukuthi usuphelile. Ungakhohlwa ukuthi umkhuhlane esisukelayo kachana ngo-2019 silokhu silawo kathesi ulokhu uqhubeka usibulala abantu abaningi. Ungakhangela abantu abaningi sebefile kusukela ku-2019. So kuqakathekile ukuthi sizigoqe njengabantu sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi sizivikele ngaso esikhathi sithathe okuqakathekileyo esiwungenza ukuthi sizivikele ikakhulu engakuqambisayo ukuthi abantu kufanele bagqoke ama-mask ngaso sonke isikhathi bahlale bengahambi beseduze-duze kumbe bakhulumisane beseduze. Mina ngiyangithi-ke njengoba kuthiwa 1 meter mina ngithi hhayi abantu ngabathi 2 meters ngoba i-1 meter layo nxa ungazange uyimeasure usoze ubekwazi ukuthi imali umita achiyana kithi. So kasisebenzise ke o-2 meters sibe sesisebenzisa-ke lawo ngithi ngama-sanitizers bese sizama ngezikhathi zonke ukuthi abantu bangaze babuthana babe baningi kakhulu singaze sa-share lokho okunjengezinkomitsho okunjengamatshwala abantu uyafica beshare izikadi sikuqakathekise konkana mbonani kuzasivikela singaze sakhangela ukuthi umkhuhlane unjani okwakathe sikuphela.
Isike saxoxa kusikhatshana esedluleyo usithi wena umumo mubi enkayi njalo amajekiseni ebesilela usunjani umumo kulezi nsuku?
Angake ngikufakaze ngokugcweleyo ngoba ke ukusilela kwayo abesilela ngoba abevele esilela ukuza kwawo elizweni aphinde asilele ke ukuthwala kwawo esiyezindaweni ezijeneyo. Kodwa ke ngokuzwa kwami engingakutsho kathesi ukuthi hhayi kulohluphanyana olokuthi akuseyikona kusilela kwama-Jackson kodwa sokulithemba elisebantwini ukuthi kambe bayathemba yini ukuthi ama-Jackson ayanceda ngoba abanye bagcina bebuza imibuzo eminingi.
Umnumzana Abednego Pepe wake wamela isigaba seNkayi South eDale lePhalamende.
Yebo 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 mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhu lilwisana le coronavirus. Saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusanda unanzwa usuku lokuqhakathekisa ungachiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolihlelo ngo 8 ntambama.
Amabandla aphikisayo athi eZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eZambia eliqhube ngayo ukhetho lwalo. Umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti ayisigidi kulolokhetho ngomholi webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema wavuma ukusuka embusweni. Lokho kujabulise abanengi eZimbabwe abagoqela bebandla leMDC Alliance bona abathi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela njalo abayabe benqotshiwe ikakhulu abasembusweni bavume ukusuka esihlalweni njengomongameli Lungu. Sixoxele sikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphithule Maphosa.
Sithanda ukwenzela abantu beZambia amhlophe sibatshayela ihlombe ngokuqhuba umsebenzi okhetho ngendlela elohlonzi njalo ebukekayo. Sithanda ukwenzela amhlophe ngempumela yokhetho lanxa nje sike sezwa imbiko labhala laphayana ukuthi kukhona kade begijimisa udlame labanye kade begijimisa ukuthi maybe bengariga i-election kodwa-ke overall ukhetho lwabo luhambe kuhle njalo kube le mpumela ebonisa intando kaZulu. Sisebenzela mhlophe.
Kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kulolu khetho?
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisibonileyo kulandela ukhetho lwaseZambia. Ukubana kuqakathekile ukuthi abantu njengesizwe baqakathekise ama-interests abo njengabantu kulokuqakathekisa ama-political parties kumbe inkokheli zama-political parties. Lokhu sikunanzelele ngemva kokubana abantu beZambia abazange bethwale nzima ukuthi beguqule uhulumende betshintshe uhulumende ngemva kokunanzelela ukuthi ama-interests abo asengozini kakhuluma sikhangela indlela ubaba uLungu lephathi yakhe kade sebephatha ngakhona. So ngokubana baqakathekise ama-interests abo njalo bayawazi ama-interests abo abahlanganisayo agoqela i-economy, indaba ze-transparency, indaba zekulinganiswa kwamathuba lako konke okubalulekileyo empilweni zabo bakubone kuqakathekile ukuthi ama-interests lawo bewafake ezandleni zabantu abangabathemba bebasuse lapho akade bewabeke khona ngesikhathi sokhetho oludluleyo. Sibenanzelele ukuthi akusalandelwa ngendlela ababevumelane ngakhona. So kuqakathekile kakhulu ukuthi singaze sakholelwa kakhulu sathembela kakhulu kuma-political parties kodwa sikhangele ama-interest ethu uma sivota. Ngithemba abantu beZimbabwe babonile njalo bafunda kubomakhelwane beZambia ukuthi kumele senze njani njalo ukuqakatheka kokuvumela intando kaZulu. Lokho sikunanzelela kubabulungu osevumile ukuthi unqoshiwe njalo usevumile ukuthi uza kuba umbuso unikeza kulo osekhethiwe. Sithanda ukuthi sifunde lapho ngoba into eziqhakathekileyo uma sifuna i-development elizwe njengabantu ngoba kumele kube lokuthula njalo kumele kube le-democracy ukuze impumelelo iqhubeke isiya phambili.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo ingcwethi kwezombusazwe sithi ikusasa leZambia likhanya likhazimula phansi kombuso kaHichilema. Kuthe sokusobala ukuthi umongameli Lungu unqotshiwe isisindo semali yeZambia iKwacha sibikwa sikhwelile. UChris Gande weStudio 7 uxoxele intatheli zindaba yeZimbabwe ehlala edolobheni leLusaka kweleZambia. Uvusa Muzi Sifile Sibanda.
Hayi abantu bathabile lapha, abanye bathaya amavuko zena benzani, abathabe kakhulu sibili ukuthi omnumzana iChilema nguyo sekhethwe ukuthi abe ngumongameli weZambia wesikhombisa. Angikholi ukuthi namhla abanye bake basebenza ngoba ngithi ama impumela yokhetho siyaziswe ngabo-2 kusukela lapho vele kube ngumsindo nje vele bekugijinywa kugcwala yonke indawo emgwaqweni lapha kubomvu wonke umuntu ugqoke izikipa zikamr iChilema. Of course mina kangilazo kodwa hayi abaningi bonke bazigqokile.
Kuyathembisa yini ukuthi umumo wezomnotho uza kuba ngcono ikakhulu nxa ukhangela abanye ukuthi uzasebenza lapho?
Kuyathembisa ngoba ngathi kuhamba ngalokho asithembise khona yena usigcizelele kakhulu sibili ukuthi wayethilo nje wathi mhla engenize esikhundleni mhla egotiwe angithi kangazotshwa ngathesi usamelelwe nje ukuthi bakwenziwa okuyenziwayo. So mhla egotiwe wathi wathi yena ikhwatha lizahle liqine sibili kumele lifike ligeyine kakhulu nxa lilokhu ivalue yalo against idollar. But sibona bethi lanxa engakagcotshwa vele ikhwatha seliqalile ukugeyina nafta sikhuluma nje liku-18 oyi-$1 isinika 18 khwatha ngefike phelileyo i-$1 ibisinika 23 khwatha. So yabona ukuthi ikhwatha nalo selisihayi lisiba lesisindo esikhanyayo. Kodwa angithi abantu abantu ama-politicians wesikhathi bakhuluma ithembise ngoba bayakwazi ukuthi yikho esikhangelele ukukuzwa. So kathesi yena sesikhumbu usetshilo so nathi sesikhangelele ukuthi sibone ukuthi mhla esekhetha amalunga ekhabhinethi yakhe uzafaka bani ngoba ugcizelele ukuthi yena uzafaka abasha, kuzaba nabomama, kuzaba nabantu abasuka endaweni zonke zeZambia ukwenzela ukuthi kutshengise ukubambana kweZambia. Sibe ngike ngahlalisa ngisabana kodwa ngizengathula nami ndinwa ukuthi ukhulumela ngabo ukuthi one Zambia one nation, esithi yena konke azakwenza uzafisa ukuthi kube nokubambana ilizwe lonke libambane ngoba okunye ulungu ukukhokhela be-PF akade sebekwenzile besebedale ukungazwani phakathi kwabantu nje abasuka endaweni ezijiyeneyo. So kuthola ukuthi abanye maybe abakhuluma olunye ulimi abasangenelani labakhuluma olunye ikakhulu abakhuluma isitonga okuyilo ulimi lukamnumzana iChilema ngoba bekunabanye sibili akhona amadoda okuthiwa ngoTshishimba Kambuyindiza o-TBM vele bona kusho ukuthi bekungavumi ukuthi umuntu akhona akhulume naye akhampene engazange akathi asukelane namadonga. Kodwa-ke umr iChilema uchilo wathi hhayi konke lokho ngakutho ukuthi ngabantu nje kade bezama nabo inhlanhla yakhwezombusazo.
Umnumzana Vusumuzi Sifile Sibanda yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kweleZambia. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeNyuZimbabwe ithi umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenzele umongameli weZambia omutsha umnumzana Hichilema Hakainde amhlophe isolo wathembisa ukuthi inguquko efanayo iyeza laseZimbabwe. Iphephandaba leChronicle lithi kubhubhewu Lydia Makhurane obe ngunkosikazi weqhawe lesizwe umnumzana Phineas Makhurane owayengumholi wekolishi leNational University of Science and Technology. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe asezansi e-Afrika kwele Malawi namuhla emhlanganweni weSADC Ordinary Summit. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibona neStudio 7 basakazi lonke linjani, ngiyalivingelela ngiyalithanda kakhulu, inkosi ligcine ngazo zonke isikhathi. Ngifisa ukukhuluma nje okufitshane mhlawumbe ngendaba yabantu laba okuthiwa ngamapostoli akomarangi. Uyazi ukuthi mina ngingumfundisi ngingumpostoli lami because ukuthi umpostoli kutho igama elilodwa abantu bakankulunkulu abasenda i-message from each place to another. Kodwa ngimangaliswa into yokuqala vele ngalabo abantu mina ukuthi kungani besiba labafazi abangu 7 7 12 12 8 8 bekhatha abantwana besonto bebancane abantwana babakolonize brain bengabase esikoleni abafundi labantwana bonke nje bahlala bengabantu abangabafazi babafundisi bathathe babuthelela abafazi manje mangifunda iBhayibheli yazi ngilokhu ngizihlupha kusukela sizwa kuzala kwalomntwana ukuthi kanti bayithathathe le ukuthi bona baba ngabantu abalabafazi bonke labo ngoba eBhayibhelini kayikho leyo into engitholise eBhayibhelini mina kuphela abantu ababethatha abafazi besibabaningi ngamakings and ungakhangela ngesikhathi samakings bonke amakings kazangasonte ngokuningi babo kodwa uNkulunkulu wayebathande basebenzisa ngendlela ayebasebenzisa ngayo u-Abraham bonke labana zange bahambe esontweni abazange basonte even one day kodwa uNkulunkulu wayekhuluma labo ebasebenzisa ngendlela asebenza ngayo are they kings or they are the leaders of the church ngoba nxa sikhangela konke kusula kophola labophetho bonke laba abantu akade bengabantu bakaNkulunkulu besend message yakhe ngendlela enjalo akekho ngitsho lo yedwa umuntu wenza lento abayenzayo iyanyanyisa idoti basiphazamisa thina nxa singamapostoli bona bezibiza amapostoli akula amapostoli anje noma singabuzana wonke amapostoli angeke ayifakaze lindaba ukuthi yaphila they are the rapists into ebuhlungu ukuthi babojwe ukuthi uhulumende itholakale kubo laba abantu banyanyisa igama lesikristu ngendlela embi ayikho yonke lento abayenzayo ababotshwe bonke labo abantu bahlalelwe phansi bahlolwe kuhle kodwa soze babopheke ngoba uhulumende simbona la engena kibo ngoba uhulumende wenza okwakhe okwepolitics akulamuntu wepolitics osontayo kwesinye isikhathi nxa sesikuhluza kahle kodwa labantu abaright ngoba ngipolitics is a dirty game bangena laphana kwenza liba mobilize abantu babathathe babafake emavotini so now so it comes ukuthi bazobabopha kuzaba nzima ngoba bengena kibo so laba abantu laba they are ruining isimo sesikristu babulala indlela yenkonzo ama-rapists
Livuka njani ku Studio 7 siyabonga Bontungameli ojonga labo bonke engibakhothwe amabizo abo mina ngithanda ukutshela iZimbabwe yonke ukuthi entweni zonke esizenzayo masekhuleke standards inkosi iza kusizwa zonke izicelo zethu zizazwakala kuphela ukukhuluma akuncedi but ukukhuleka yikho okuncedayo ngoba uNkulunkulu ukhona ulathi okwesibili ngapha eBinga asila okokulimisa last year kukho gajombo kasizuzanga ifertilizer ekwanileyo kanye lemithi yakhona silaso kakhulu isifiso ikakhulu ngapha esigabeni seBinga ePasha uKariangwe Road bakithi siyacela ingane singancedakala lathi silesifiso salima noko kulutsha nokuyingcosana but akukwananga so nxa kukhona okuncediswa kakufike ngesikhathi esiyiso njengefertilize ikakhulu u-ALOG sibe labo masinyazana ngoba kwesinye isikhathi izulu lingaba liningi inhlanyelo kayibe khona ngaleso sikhathi lingadlulisela phambili ukuthi kuzwakale konke umhlaba wonke ngiyabonga ngumatthew ngapha eBinga siyabonga kakhulu singakhohlwa futhi okunye okuthi abantu kabagqoke ama abahlatshwe bahlatshwe ngoba umkhuhlane lo mkhulu kakhulu uzasilimaza uzasiqeda bakithi sizwe seZimbabwe siyabonga
Sanibonani Studio 7 lami ngiyajabula ukuzwa lisethula izindaba ezimnandi ezeZimbabwe ezisindebele zimnandi zibuhlungu ngokufa kwelizwe elehlule ukuvuka nje inganali labantu hayi sathwala nzima ke thina saphila emazweni siphila sisethuselwa njengenyoni emasimini pho thina singazaba ngabakabani thina amandebele sibalekele ngaphi singena emazweni siyafa sivalekele eZimbabwe siyavulawa pho sibalekele ngaphi hayi kunzima eZimbabwe shemu sesiphila njengenyoni asazi ukuthi singabakabani manje uNkulunkulu buzo sibona baba kulobunzima esikibo uNkulunkulu wethu hayi asathwala nzima thina amandebele hayi kodwa kuzolunga kuzobaphelela ngiyalibingelela lonke linjani elupani ekajana kondebele ngithi liphile lize likhokhobe livikele icorona iyabulala yona ikhona ngeqiniso asomanga liqiniso icorona ikhona
Sabona imbatata linjani kusitiyo sevini olubingela layo ngu-TP Ncube umfana wesigodini phansi lenyu like bantu bakithi ngicela laphana kini bonke bantu bakomthwakazi ukuthi andicela le votele i-MRP ngo-2023 MTC kudala siyivotela kudala siyivotele iwini ngayenzi lutho sokufana lokudlala lokho esikwenza so cela sivoteleni i-MRP ilona iqembu eliphethe yonke into esayidinga kithi lingasiza siphume kwelo ludube esibhekane lalo ngicela laphana abantu bakithi ngiyabonga
lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukuhluthuna umbuso kwenziwe liqembu le-Taliban kwele-Afghanistan kuvikwa kulakho ukupha umdlandla amanye amaqembu afanayo agoqela ele-Al-Shabaab kwele-Somalia ngokubika kwemsakazo we-Voice of America. Umsakazo munye uthi izibhedlela zakwele Haiti zigcwele abantu abalimalele engozini yokuzamazama komhlaba ngesonto. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho eMelika kwele Afghanistan lanxa abanye bemsola besithi lokhu yikho okubangele ukugenqulwa kukahulumende walelo lizwe liqembu le-Taliban ngesonto. Kumbiko wethu lekumabona kude izolo uBiden uthe ukugenqulwa kukahulumende lo kuveza sobala ukuthi amasotsha aseAfghanistan lenkokheli yalelo lizwe abazimiselanga ukulwela ilizwe labo ngoba bebalekile. Uthi iMelika siyaqeda umlandu wayo ngokulolonga ibutho lakulelo lizwe lokuliphathisa ngamabhiliyoni lamabhiliyoni emali. Ngokunjalo utheka soze qhubeke thumela amasotsha eMelika ukuyafela abantu abakhanya bengazimiselanga ukuzilwela kumpi esileminyaka engamachumi amabili. Amasotsha e-Afghanistan ebesele lwisana lama-Taliban ewodwa kulandela ukukhitshwa kwamabutho eMelika nguBiden. Kulabo abamsolayo besithi ujikele uZulu makhaza we-Afghanistan amaganyane ngokususa amabutho buthumuthumu, uBiden uthe iMelika siyafeza injongo yayo yokulwisana lezidlova ezazihlasele leli lizwe. Kube lengxabangxoza e-Afghanistan ngesikhathi amabutho eMelika esusa izizalwane zaleli lizwe kanye lezinye zakwele-Afghanistan abanye bafa ngenxa yokunyathelana bezama ukugada indizamtshina. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Lati sonke simangile sibona i-government lama leaders e-Afghanistan ebaleka after 20 years benikwe 2 trillion imali banikwa le training yamasocha 300,000 amasocha all over the country. Banikwa loku trainwa kwama Air Force pilots, banikwa nendizamtshina zangkhona ama-Taliban abengela konke khona lokho. So sibona into echiwa ngupresident Biden iliqiniso ngoba ma abantu beAfghanistan bengakwanisi ukuzilwela idemocracy okuba ohlala kahle yabo khona ngale bona bengabanikazi belizwe, hayi lapho kule nkinga lapho bebekhuluma besithi amabutho abo ebe ready ukufesa iTaliban. So bebekhuluma besithi hayi akusoze kube lula ukuthi iAfghanistan iphongu incibilika njengento esiyibonileyo kwakathesi. So mina ngibona sithi uPresident Biden lama Americans bona bathe they have 20,000 injuries abafana from 18 years to 30 years abanye abalutshwane bangama 40 years but he generation iabc lahlekile yona le abanye baqhumeke inyawo abanye baqhumeke izandla abanye balimala amakhanda because of bomb fragments landi but bona abantu beAfghanistan bengafuna ukuzilwela. So khonoko mina la mengubonayo iAmerica khonapho is correct.
Isinqumo sikaBiden lesi ubona singaba lomthelela yini kukhetho oluzayo? Sibone mhlawumbe abanye becine bevota bekhangela ukuthi uluphathe njani udaba lweAfghanistan lolo.
Engikubonayo lapha is the American public ibisidiniwe ngokuba the world policeman. Ngoba singakhangela ihistory yeAfghanistan, it's not the first superpower eyahlulekayo to fix or ukungenisa idemocracy in that country. Sibona ukuthi ama-Russians lawo in 1989 bachiya kunjana ngoba labo bayesebehlulekile to put Afghanistan in order. Ilizwe langikhona is just like that. And kulama tribal affiliations amaningi and then sibona ukuthi i-central government khona ngale ayisebenzi kusebenzisa abantu abasebenzisa amandla to rule. That's how they get that country going singakhangela history. So uPresident Biden la ukhulumile wathi yena i-democracy cannot be instituted in a country abantu abangafuni izinto ezinjalo. Sesibuya kuma elections alapha abuyayo la angiboni mina with the voting base ngoba sibona ama results aphuma izolo athi ama Democrats 84% wanted the war to stop and they said it was the right decision. 52% of Republicans, 66% of Independents. So singakhangela ama numbers ona lawo sithi hayi uMnumzana Biden is currently on a wave engazange ibonakale ukuthi he has 52% support ama Republican.
Ela kusasa le Afghanistan ulibona liminjani phansi kombuso wama Taliban?
Mina ngibona there's going to be another warlord ovukayo ngoba siyakwazi ukuthi i300,000 zona lezi zamasocha they are going to regroup baqalise futhi impi khona ngale because that area behlala kulwisana. So ngithi mina singabanika maybe 1 year, 2 years from now iTaliban la iyabe sibona umlilo ngoba amasocha wonke lawo ancibilika among the people they'll come back sebefuna ukukhipha iTaliban again and then khonapho sizabona ukuthi yabe sizokuhamba njani. I-Sharia law abayichuchisa among the people ukuthi balandele zona lezi naleyo mthetho I think khathesi abantu sebe experience something different kuzaba le nkinga. So angiboni iTaliban being successful in the coming years ngoba abantu bangikhona beAfghanistan if they decide to take over their land angiboni kubahlupha lapha.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. zizipete ezekuseni ngebezihamba phambili. Uzulu sekudazwe ukuthi eqhubeke sivikela kubhubhane lwe-COVID-19 lanxa amanani abantu abahlaselwa yilo mkhuhlane esehla kulezi nsuku. Amabandla aphikisayo athi eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo uketho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele Afghanistan. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.